Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-21 Mabasa 2023 ngu-Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCT selicothozwe kakhulu ngabantu abaningi phezu kweziqondiso zokuthi abafuna ukuncintisa kukhetho kumele batshengise ukuthi bangamakholwa isiKristu andubana bakhethwe.
Ngibona into yokuthi beqalise ukudala okwahlukanisa ngezonkolo bekungasiyo nto esikhangelele kwezombusazwe.
Kodwa ibandla le-CCC lithi uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela kukhetho luhamba kuhle.
Abantu batshengisa kubamba akula kuxabana, akula kungazwisisana. Abantu bathi yona leyo nto eyabikhethwe nguZulu yiyo into esizayilandela.
Iningi labanqobe kukhetho lwabazabamela ibandla leZanu PF ngabacathangelwa ukuthi ngabegcele elaziwa ngokuthi yi-G40, kodwa ibandla leZanu PF lithi alilani lalokhu.
So ngiyathaba ukuthi iZanu PF ithathe isithuba leli, yathatha isikhathi sayo, yathatha lama-resources ayo, and then ya-investa kubantwini, kuma-primary elections avotelwa ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Namuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba ezokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC selicothozwe kakhulu ngabantu abaningi abagoqela abasekeli balo abaziwayo phezu kweziqondiso elithi lizazisebenzisa ukukhetha labo abazancintisa belimele kukhetho lwalonyaka. Isiqondiso esiphehle inkulumo enkundleni eziningi zokuxhumana izolo ngesokuthi abancintisayo kumele bavezele leli bandla ubufakazi obusuthisekayo obukhomba ukuthi bakholwa kuNkulunkulu. Abaningi bathi umuqa lo kumele ususwe ibandla leli lithiyane lokuhlanganisa ezokholo lezombusazwe ngoba kulenkolo ezithiyeneyo eZimbabwe. Kodwa abanye bathi ibandla leli liqondile ngoba lesisekelo sombuso welizwe sikhuluma ngoNkulunkulu. Ukuhlaziya loludaba untungameli Nkomo Studio 7 uxhume umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngibona into yokuthi beqalise ukudala okwahlukanisa ngezonkolo bekungasiyo nto esikhangelele kwezombusazwe. Yebo ye iZimbabwe lesisekelo sethu, kodwa it's a Christian country which is debatable because silenkolo eziningi, silamaHindu, silani silani, yebo ama-Christians maningi but i-minority yona kuthiwani ngayo. Ngibona ngazathi bodwa kukhangelelwe bekungaba kuhle bethi hayi ibandla ngelakhe wonke umuntu, abagida amadlozi, abayenzani abayenzani, kodwa lapha eZimbabwe abantu bonke uma sokusiya ngezombusazwe abantu balenkolo ezijeneyo baye bethanda ukuthi lize liye phambili. Ngibona ngazathi kodwa kuze kuqakatheke khonoko.
Lona ibandla le-CCC Fuzwayo ungathi lebandla elikhanya lizimisele mpela lizilungiselele ngokupheleleyo ukungena kukhetho na? Ngoba sibona abaningi abagoqela abasekeli baleli bandla bayalicothoza, abanye bathi galila ma-structures galikhanya ukuthi livela ngaphi liya ngaphi. Ngokunjalo bathi amathuba alo okuthi linqobe malutshwana kakhulu. Ulubona njani wena lolu daba?
I-TCCC mbona ngazathi libanda elibe khona kumnyaka ophelileyo lama structures alama structures is a debatable issue but esikwaziyo ukuthi linjalo lingalama structures liwinile ama parliamentary seats amaningi lawina ama council seats amaningi so mbona ngazathi into yama structures uma singaba seqinisweni ukuthi kulama structures uma befuna akulama structures uma bengafuni kodwa esikwaziyo ukuthi esesikubonile ukuthi ebusweni bukazibani lozibani singathi kalizithu singiselelanga ukhethe kodwa umibandla likwanisa ukuthi li-raise ama-candidates ukutshengisa ukuthi lilomtshetsha phansi walo esingahlala abaningi singawuboni kumbeni singavumelani lawo kumbeni singawuzwisisi ngoba amabandla anti kuyathiwa abantu bale style esinye asebebuye ngaso kodwa as long as bekwazi ukuthi bebe lama candidate as long as besenza izano uma ukhuluma ngayo i-TCCC izano ibe ngani ithintwa imbabazane okutshengisa ukuthi libandla elikhona.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela amalungelo kaZulu eibheju likaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli se-CCC inkosazana Fatsai Mahere lomsekeli wakhe umnumzana Gift Osalo Sisiziba izolo ntambama ngoba bebengadobhi incingo zabo. Lokhe sikudaba lunye ibandla le-CCC lithi selilolonga ihlandla lokuhlolisisa amabizo alabo abakhethiweyo andubana liqhubekele phambili ngohlelo lokukhetha abazaphumelela ukuncintisa kukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa kuwonalo womnyaka. Ibandla leZANU-PF lona lithi selikhethile abazancintisa kukhetho. Isikhulumeli se-CCC eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uchasisela usithandekile emhlanga we-Studio 7 okwenzakala esigabeni sakhe ngalolu hlelo.
Siyabonga thina njengebandla le-TCCC siqhubeka ngohlelo lwethu lokukhetha abantu abazasimela ekhethweni loluluzayo. Siyazi sonke ukuba silezigaba okufuze umuntu adlule kizo ngemvana kokuba umuntu agcizeleleke ukuba usenguye ozamela abantu. Sesigabeni sesibili khathesi isigaba se-vetting ngemva kwesigaba se-nomination esokuqamba kumbe ukuqoka abantu abazasimela ezigabeni ezithize ezishiyeneyo. Kuyikuthi umuntu kuyabe kuhluzwa kuhlaziya ukuthi lowo muntu owanominethwayo ungumuntu yini ofaneleyo ukuthi amele ibandla le-TCCC. Ngumuntu mhlawumbe onguye sibili olwela inguquko esigabeni sakhe lapha asuka khona. Ihlelo olulandelayo mistage esilandelayo yistage se-stakeholders consultation. Siyabe sisikhulumisana khona labantu abachiyeneyo ezigabeni, abantu abamqoka ezigabeni, abafundisi, osabhuku, izinduna, labo bonke abantu esibaqhakathekisa esigabeni. So into esiyenzayo msakazi into entsha, into enhle, into echazayo engathi exciting. The new thing is that is exciting kuye wonke umuntu, into engazaki yenziwe phambilini. Thina njengebandla le-TCCC libandla liletha izinto ezintsha ebantwini, so yisisigaba sesikiso sona khathesi.
Likhangelele ukuthi uhlelo lonke luzathatha isikhathi esinganani ukuthi lu-coach.
Luhlelo olubanjwe inhlangano engathi independent commission, abantu abazimele lo bodwa abengelani le-politics yethu njengebandla le-TCCC. Ngabantu abafundi basebenzise intando yabantu, abantu bazikhethela ngendlela ekhululekileyo. Lo ozaphuma uzabe iphume ebantu. Sifuna ukuthi abantu bakhululeke bazikhethele abafuna babakhokhe. Njalo okunye okuqakathekileyo engingakutsho ukuthi lo nyaka sithe asifuni ukusebenzisa kuphela abantu abasebandleni le, sifuna ukuthi siphumele ngaphandle sizwe imibono etshiyeneyo yabanye abantu abakhokhela abathize, labantu abangekho ephakathi kwebandla esingathi ngama-stakeholders kodwa belakho abangakutsho ngebandla lethu. So into le esiyenzayo bakuthi into enhle, into entsha engazakuyenzakala elizweni kulezimbabwe.
Akulangxabano na kulabo abafuna ukuncintisa?
Msakazi, ukubambana lokuzwisisana lokuthandana engikubona lapha eMathebeni South la lapha kogodlwayo kuyamangalisa abantu bajengisa kubamba akula kuxabana akula kungazwisisana abantu bathi yona leyo nto eyabikhethwe nguZulu yiyo into esizayilandela so yonke into ihamba kuhle ihamba ngendlela emangalisa kakhulu ungaze uthi lolu hlelo luhlelo lwaluvele lukhona kudala kodwa kukhanya uhlelo lwe-adopte i-CCC kumbe olwamukelwe i-CCC luhlelo obeluvele lufuna ngabantu siyabona ukuxabana nokungazwana nokwenzakala kwamanye amabandla lawa amanye esiphikisana layo ikakhulu eliphikisayo abantu bephikisana befuna ukubulalana akukho lapha ekhaya ku-CCC abantu bayenza ngothando njalo into enhle ngiyibona yenzakele ukuthi independent commission leyo ekhangela ukhetho lolu iphethe yonke into ngendlela ukuthi wonke umuntu uyasala esuthisekile akula muntu uyasala ekhonona wonke umuntu uzasuthiseka ukuthi uhlelo luhambe kahle so bakithi sisesikhathini esijabulisayo esikhathini esimnandi kakhulu esokuthi abantu bazikhethele abakhokheli babo abavele ezigabeni zabo ezishiyeneyo
lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla lesi-CCC eMathebeleland the South obeqoqa icingweni lo sithandekile emhlanga we-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo iningi labanqobe kukhetho lwabazamela ibandla le-ZANU PF ngabacatshangelwa ukuthi ngabecele elaziwa ngokuthi yi-G40 kodwa ibandla leli lona lithi alilani lalokhu. Ngokunjalo idale elimqoka laleli bandla lithi lapho okuphindiweyo kukhona ukhetho ngemva kokukhonona kuzahlala kunjalo ngoba selihluzisise labona kumele kube njalo. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba eseHarare.
Abanqotshiweyo laba bagoqela uJustice Mayor Wajikejena onqotshwe ngunkosikazi Flora Buka eGokwe neMbudziya lomphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi onqotshwe ngunkosikazi Mercy Dina eZimba West. Ekhuluma lendalizindaba isikhulumeli sebandla leli umnumzana Christopher Mthwangwa uthe uhlelo asebeligqibile luveza ukuba ibandla leli kalisekeli igcele lenza okufunwa ngabantu.
So you saw many of my colleagues maybe in the political bureau, our colleagues
abanye bethu abangenelisanga umongameli kazange abancedise bekungamanga ukuba umongameli ufuna ukubanceda lokhu kutshengisa ukuba umongameli wenelisa ukwenza izinto ngemfanelo.
One of the leaders actually served to confirm that the president did no secret calls.
Umthwangwa uthe labo abangaphumelelanga kukhetho bengalahli themba ngoba ibandla lizabadingela okwenza lokhu kugcizelelwe ngobona ukuhanjiswa komsebenzi kubandla leli umnumzana Mike Bima.
And now we are happy we've come to the end of this exercise. The primary elections for ZANU-PF are over. We now focus.
Lokhu kutsho ukuba njengebandla sesiqedile uhlelo lwama-primary elections kuningi okwenzakileyo abantu bedinga usekelo bekhona abakade bekhonona sesithabile ukuba uhlelo lolu soluphelile.
Ozamela ibandla leli empopho mamzilikazi umnumzana Admire Maskati unqome ukuqhutshwa okwenze ohlelo lwama-primary elections.
Ibandla le-ZANU-PF liyenze kuhle ngokunika abantu abakhankasayo amathuba afananayo ukuthi bakhankase. Kungakhathalekile ukuthi nguntanga, ngumama, ngubaba kumbe ngumlweli wenkululeko. Okuqakathekileyo ukuthi bonke abantu baphiwe isikhathi esifananayo esilinganayo lamathuba afananayo ukuthi bakwanise ukuthi bakhankase. So mbona ngathi le indlela eyenziwe libandla le-ZANU-PF ukuthi inike abantu amathuba.
Ingcitshi ezigqungqela ezombusazwe zithi okwenzakala kubandla leli kutshengisa ukuba sekule nguquko ethile ngoba sekutholakala inkokheli entsha. Enye yalezi ngcweti ngumnumzana Peterson Phiri ofundisa izifundo zombusazwe ekolishini eleyunivesithi of Zimbabwe.
I-ZANU-PF iphathi enkulu isenza ama-democratic process ikutshengisela ukuthi i-ZANU-PF yiphathi eyenza izinto. So ngiyathaba ukuthi i-ZANU-PF ithathe ithuba leli yathatha isikhathi sayo yathatha lama-resources ayo and then yainvesta kubantwini kuma-primary elections avotelwa ngabantu.
okumangalisa abanengi ukuba umnumzana Robert Nyemutso owanqoba umnumzana Enoch Porisingazi wasekhitshelwa ukuba uthengisa izidakamizwa wabotshwa usephendukile ngemva kokuba ibandla leli lithe usezamela ibandla. Amalunga edayela ephalamende avunyele ukuncintisa agoqela umnumzana Martin Matinyanya owembare, Ephraim Funduka owechuru, Mesidina owezimba West, unkosikazi Flora Buka egokwe nembudziya, Lunyasha Marange emtare West, Lorobert Nyemutso eChipinge South. Ngimele 27 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Izolo selethulele ingxoxo esiyenze lomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ephawula ngenduna umaduna wasefilabhusi sathembisa ukuqhubeka ngehlandla lesibili lalindaba lamhlanje. Kodwa mayuyu zulukandaba asiseyikulethulela lolu daba lamhlanje. Kodwa sizalethulela ngomvulo ngoba sisanika ithuba induna uDambisa Mahubo ukuthi asiphe laye imbono yakhe ngodaba oluvuswe ngumoyo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi kulomunye umlisa ogangade umkakhe ngengodo ekhanda wafa emithesa icala lokuthandana lowaye ngumyeni wakhe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi iqula le-SADC ebelizohlola ukuthi umumo welizwe ulungele na ukwenza ukhetho seliqedile umsebenzi walo njalo likhangelele ukwethula impumela yalo kumaviki amabili alandelayo. Kwa manje sengilichia ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi yokungameli inkomo phabekisteremaya ugipsi awu ngiyalibingelela basakazi lonke lingaliphindeni lapho likhona. Hayi thina siyaphila siyabonga indaba zisisakazela zona ezimnandi. Sangibingelela umamama uMandlovu ngakobulawayo inkulumane komplexaphana ngalingenileka kakhulu ngenkomazana laphana osegola laphana izinyanga kithi konke lapha ithinjani impilo. Hayi thina sesiphilele thina sesiphilele yala nje imali kuphela hhayi kunzima kolasekuthini yokubhala.
Ebantu bakamthwakazi oMandebele amahle, mina inye into engayitsho phakathi kwethu izihlobo zami esingayenza asifakweni ama-blinkers sikhangele phambili kuphela le lapho esiya khona. Asikhangeleni into eyodwa kuphela, kungabe nokungamaphathi okuningi khathi sesikhangelani lokuthi siyavota. Kungabe nokungamaphathi okuvukayo kwesiNdebeleni, okuvukayo kwesihloneni ligijimele liye khona. Hambani lonke ngobuningi menu Mandebele liyofaka u-X ku-CCC. Siqale sikhiphe inja leyi ethiwa ngumnanga kwakuqala. Ngemva kwalapho-ke sesibuthana amaNdebele sesibuyela kithi sonke. Sesikhetha ke le iphathi esingayifuna yamaNdebele ibe yinye. Hayi konke kusasa nxa i-CCC sisesikhundleni thina sesikhanya sesithi amaNdebele kuloku ngamaphathi okuyi-4, 4, 5, 5 kufana nakhona ngale Mpumalanga. Hhatshi sishiye sijike sibuye semva sibe le phathi yethu eyodwa esiNdebeleni, then silwisane ne-CCC ukuthi lathi sibe ngo-president. Ngiyanicela, ngiyanicela lonke khiphani umoya wokulandela okungamaphathi okuvukayo ngalesi sikhathi sesiyatshaya intambo sokuseduze. Ngiyabonga.
Hey, bantu bakithi linjani? Usiba lukhulu lokhulumayo sengithole izincumo eziningi abantu bethi hey, nabantu hey, ama-RP into eliyikhulumayo ayizwakali. Bantu bakithi ake wenza mwikazo ndi chila mkondisi mkondi wakura wakuruma wamuti wakuru uti ta asifotele ama kansila ama MPs nani mwoba upresident peria batima la babandu uwa SMS na hapa so if we ne MRP ama MP ema nenge ema MRP ivoti isuwa ilandi la babandu wanyi kuseweza kanji alo politics it's not about uti upresident upumide if it ne ema atbaenza loko if it nasiwa nyengi la parliament so it na loko sika sikufundina ukutu fuwa wangu etu loko if it was always done sisi ya kakala uti stila wangu uti abafuni kwezi njwe chile chile so india koni easy wadu wakita asu kutu kutu nga wazo kiu president upresident wazo lepume vele so tina sibo nilu uti ini wano sifama kansile enga wama nyengi na ma MPP kuyezi kukuruma the sita sidiwa nyengi usalisi kurumili zwedi inye manje ogubi owenza manje iza mkwekari iwine wabifu awa nipa MTC mbawe CPC iza mkwekari iwa imache ikiori tinga kuma wakwete akura ikilo kwa hain soka nana soka nana zira ik zira ik isi perela nao so mawuzo gena mandu MRP mazo uti aika loka sifunti ingo yoko ume izi kyo zime sese prana zi sizo atina rati esi se utile utu kwenza hala sese tondi ya rapa izi lonke de mshaba wangu subo unu uti no kule nke njenza hala ezi mbabu yao so wani bagiti wote MRP kashanyi mkondiso kuru mikri nizo futi lo uzo unanzelela futu kuzo sebenza ifuli uweze wa uwa wina uwa umunga mendo nangagwa uwe pume kito mchambisu mbara mnandoa kazi luto mzi
basaka zibaga studio 7 ndaba la nedi bonke nyabo agen sale pezbe ndaba indaba ye gold mafia indaba ye alchasira indi kakhulu ayibukeki kusakhulunywa ngayo nanso indoda engupresident wethwaleli lizwe ebamba abantu iaddress abantu kumamasis esiwabonile etrade fair sabona abantu emount darwin bebaningi kakhulu sisizwa lasemsakazweni ebonakala ukuthi ule kuqaba labantu but uyasondela so asingeke siyenze kakhulu ngaye ngoba vele akaze kuphume iqiniso emlonyeni wawo laba abakhokheli sesibuyela kule ndoda emi njengendoda kankulunkulu enguhubert angels uhubert angels ngumbali webhayibhili ulabantu abaningi abalalela unkulunkulu through yena emhlabeni kuhle lokhaya asingeke siyibele ijudgment yikho kodwa ijudgment yethu esiyibeka kuye nasi esesizwa ukuthi uyasoleka kube kumele adrophe down to his knees abe ngumuntu obonisayo ukuthi njengoba sengisoleka lapha kahle ngiziphendule ibhayibhili yona nxa ulibala lithi yona you are of the truth and the truth shall make you free so ngamanye amagama inguphi unkulunkulu oyenza indoda le ibe lamandla okubonakala ihamba izula iqinile ikhukhumele ingapha isoleka kayiyehle phansi indoda le iveze amazwi okuthi iziphendulele yingakho futhi sibona sokuze kusukume eBritain isithi yona isiyimela le ndaba sifuna ukuyizwisisa is because eZimbabwe kutsho khona ukuthi uhulumende okhona ule dictators engekho right futhi engasoze yavehlulwa ngumuntu walapha eZimbabwe ingakho ubona sokuphakama kwaBritain ngiyabonga kakhulu God bless
sanibonani bantu bakithi njani ngezindawo siyazi sekuzavota elizweni lakithi siyazi izindombo zikamnanga kwazizophuma siyazi abantu bayabulawa nje kambe every 5 years kumele kubulawa abantu every 5 years mnanga kwakumele ibulala abantu every 5 years izana uphethe kumele ibulala abantu kuze kube nini kodwa abantu bazobulawa kuze kube nini and abantu balaba ababulawa ngelinye ilanga basezoba lamanye amandla bevuke bezilwele amandla zabantu bafanayo bazozibulala abantu abarongo inkinga ababulawa ngumnanga kwamathupha kube bayavuka belandile umnanga akuboni ukuthi lento ayenzayo kwabanye abantu izishubuhlungu kade abantu umnanga kubabulalelana kuzothi uwinile kweminimi izikebe kuziliwe kweminimi izikukhalwa makuthiwa kuyeza nopefu ukhetho luyeza nje manje ziyeza izidumbu zikamnanga kambe every 5 years kuhlele kubulawa abantu suku zonke every khetho kumele kube kukhalwa kweminimi izi kumele kube kuziliwe umnanga kumele ebebulele abantu kuze kube nini kodwa kodwa bazezoba namandla lalawa abantu ababulalayo ngale ndlela le bazezovuka bezilwele abantu basezoyiphendula imbuzo kumnanga kwabantu banabo kaba babulala abantu kodwa uNkulunkulu kaphuzitywana kaba babulala abantu njengamanje ngiyazi ukuthi kuyavotwa izidumbu zikamnanga kwaziyaphuma kuze kube nini umnanga kubulala abantu sebebulela abantu abaningi kakhulu abantu labo kule mphefumulo eminye kakhulu phansi ngelacala ekhalayo engelacala
studio 7
njani hayi siphilile nanso ke into esikhuluma ngayo umshelele hayi bantu siyayizwa inkulumo ye independence ye Zimbabwe ayida ncedo ngoba thina ama liberators now we are staying in the bush omunye umuntu uzakutshela ukuthi sazisukela sizisukelanga abantu bakithi size sisuke kwaphana ngama 1980s 84 85 sibalekele ukubulawa then akuzanga kwaba nempilo enhle ngoba into esikhangeleke ukuthi lokho abathi bakhululekile ngabantu abakhangele ukuthi bezonikezwa ukudla khona okwerayisi benikwe even if you go and check imali yethu yama-ex-combatants esiyiholayo kambe zingahola ibhondi engaphuma efonini i-50,000 zimdollars imali engayenzi lutho ubusutshela ukuthi ilizwe li-free hayi bantu siyahlupheka sihluthayo kuhlupheka elizweni umhlelele yasazi laba abathi bona izanu i-right abaqhubeke abajoyina izanu ngokucela ukudla sithi thina hayi bazabona ukuthi kunjani ngoba thina into esiyaziyo ukuthi imali leyana imali ye-United Nations ukuze thina singaphumeli ngaphandle kodwa we are living the country because of indlala thank you
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela balaleli lingathuki njalo incwadi zenu zibe mfitshane siyabonga
Elimelika liqakathekiswa ilungelo loluntu njengensika yobudlelwano lamanye amazwe. Ukufeza lokhu elimelika lele Albania abe lomhlangano o-United Nations othiwa Aria Forum la ukulimukisa ukumemetheka kokwephulwa kwelungelo loluntu kwele Democratic Republic of Korea kumbe i-North Korea. Emhlanganweni lo omele elimelika kumanyano wamazwe omhlaba unkosikazi Linda Thomas Greenfield uchasise ukuthi uhulumende kamnumzana Kim Jong-un uncindezela uZulu kwezokukhuluma intando kaZulu ezokukhonza lezokukhuleka phakathi laphandle kwelizwe le-DPRK. Ukuziphatha lokhu kwephula isivumelwano somhlaba ese-Universal Declaration of Human Rights. Ungakhuluma kubi ngokwenzakala e-North Korea kubangela ukuthi uzithole usenkambeni zezibotshwa ama-political prison camps le-DPRK liqhubeka ligcine izibotshwa eziyinkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyagalombili kusiya kwezingamachumi ayizinkulungwane ezingamakhulu adlula amachumi amabili 80,000 to 120,000 enkambeni lezi. Izibotshwa lezi ziqhubeka zisephulelwa ilungelo lazo ukubalisa ncitshwa ukudla, ukuhlukuluzwa behlaliswa kundawo ezesabekayo, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Emhlanganweni we-Aria, umnumzana Joseph Kim owabaleka kwele North Korea wethule impilo ayibonayo ehlala kwele DPRK engakabaleki. Ngabona umama wami esifa ngenxa yendlala ngele minyaka elitshumi lambili. Umama laye wabhubhela ejele le-North Korea ngasuka ekuhlaleni endlini eyilothando ngayaphila ezitaladeni ngingumyanga. Izehlakalo ezinje ziveza mgceke okwenzakalayo ukuze umhlaba uzibonele, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kuze zonke indaba ezihlasimulisa igazi esizizwayo kulezimbalwa esingasoze safa sazizwa. Lokhu kwenziwa ngamabomu. Ele-North Korea lenza konke okusemandleni alo ukufihla lezi zehlakalo emhlabeni jikelele, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kodwa kwesinye isikhathi bayehluleka. Sonke sizibonele ubufakazi obubalisa uphenyo olwe-United Nations Commission of Inquiry lokunye ukwenziwa nguhulumende wele-DPRK omemethekisa ucuku lokwephulwa kwelungelo likaZulu. Sizaqhubeka sikhuluma ngobubi obenziwa ngele-DPRK lisephula ilungelo likaZulu njalo liphazamisa ukuthula komhlaba jikelele, kutsho uLinda Thomas Greenfield. Bengenelisa ukuvimba izwi labase-DPRK kodwa abasoze benelise ukuvimba ilizwi lethu.
Lawo ke bekungamazwi awembono kahulumende welemelika. Siludiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebeziphambili. Ibandla lesisi selicothozwe kakhulu ngabantu abaningi abagoqela abasekeli balo abaziwayo phezu kweziqondiso ezithi ezizasetshenziswa kulabo abazakhethwa ukuthi bancintise balimele kukhetho lalonyaka. Iningi labanqobe kukhetho lwabazamela ibandla lezanu PF ngabacatshangelwa ukuthi ngabecele elaziwa ngokuthi yi-G40, kodwa ibandla lezanu PF lithi alilani lalokhu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu zalamhlanje lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olifisela impela sonto elithukela yimi uChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni, kodwa silazo ngo 7:30 ntambama nsuku zonke.